kanti into esihluphayo lapha ukuthi mina into engayifundisayo esikoleni ukuthi fanele uma ngikhuluma ngibe lama-fact ye-issue yami. Kumeke sihlale phansi singabi emotional, sidinge ama-fact ukuthi kuyini okukhangelayo ngalikhangelayo i-census. Now into ezikhona lapha ukuthi ngima ngikhangela iBulawayo i-industry yafa, i-economy yafa, isifa industry imuli eziningi azikho. I-population eningi e-South Africa ngeyabantu abavela kuBulawayo. Perhaps kule at least kule bearing ne-population yabantu bakuBulawayo khona kungoba kuhambelana le-economic performance yedolobha lakuBulawayo. Yinto engingayithoka kathesi ngoba okunye lokhu kufanele basinike ama-facts. Angifisi ukuthi ngithi lona wrong ngingala ama-facts.
Ya, Mnumzana Nkomo, ungasitshela wena Mnumzana ukuthi ubona njani udaba lolu? Nanku zingcwethe ezayenza udaba, ezayenza i-census zayenelisa phela ukuthi ziphumele nombolo lezi, kodwa kukhanya uZulu kavumelani lakho konke lo municipality akuBulawayo.
Ya, ngizakubisela emuva ndijana ngoba nxa ukhumbula thina njengama-TV group saphikisana kakhulu ngendlela wahlelwa ngayo i-process ye-census. Singakhumbula last year ungagugula nje uzabona ama-TV group sikaBulawayo ukuthi akhweshina kakhulu indlela i-census was conducted, ikakhulu the standard was conducted. In some cases, there were not enough papers that were photocopied. Remember, at one time, it was just like a poly, with a number of marital, one will have under the army and all of that. So it was just like a problem. Of course, we have to go to the end of the day, we need to make sure there's been de-industrialization and so on and so forth. We have to go to the end of the day. But the other thing is, we have to go to the end of the day. Ngenye into emele siyikhangela. Okuyebo kuqakathekile ukuthi sibe lama-alternative figures esingacompare ngawo. For example, maybe from the city council, from ama-housing units abalawo. Ngoba into leyo ixayisa ngakhathesi, ungakhumbula lo Malinga iseso ngu-executive mayor, wakhwira ama-figures amani, ama-census. But nxa singela ama-figures to compare with, kuba nzima. Kuba emotion nje kuba kundlo besitsho. Ungaba kuhle ngabe if there was an alternative process as well. Ngoba i-census iqakatheke kakhulu, iyedetermina i-resource allocation, uthi umnotho welizwe sizawulungisa njani le-development lezinto eziningi. So, ya ama-figures are out, kodwa they are questionable, but at the same time, ukuze sihluze indaba le, kuyamele kube le-alternative statistics. Possibly from the city council, ngabe kwanelisa khona lo, angazi noba kwanelisa khona lo, ngoba into efuna ama-resources amaningi.
Mnumzana Ndlovu, nanti udaba, siyabona ukubana kuyakhulunywa lapha kuya iminyaka yonke. Wena ubona ngani kuyini inyathelo elingathathwa ukubana kukhitshwe inombolo eziyizo?
Councillor, ngathi ihlale phansi kuncedisane i-council at least uphumele ama-figures, ngoba of course ngo-2002 saba lekhwiri ku-council. Ngathi ama-figures zethu estimate zethu zazingahambelani nalezi esasuke expecta nge-census figures ezithina sasibona oyi 600,000 nasiku 1.2 million. So of course kade siyehle kakhulu futhi esisithiya kule mibuzo eminingi, but njengoba ngisitsho ukuthi umuntu ukuthi azathola ama-figures la kuba kuhambe njani kubo la ma-questions amaningi, but angilawo ama-facts ukuthi ngiqala ukuphikisana lawo ngena ama-facts ngena ama-basis yiko kushiwa ukukhathaze khona.
Mnumzana Nkomo, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho lokho okukhulunywa ngumanisipala ukubana yena uyazi okwenzakalayo ngoba nguyokhangela izindlu lokunye okunjalo, bengasebenzisa yini khona lokhu kwenzela ukuthi benelise ukuphuma le nombolo leyo?
Bona ke bokhatheke kakhulu ngoba so sipho sikhathi somqalo ukuthi umunicipal abe le mbuzo ngamafigazi e-census. Njengoba ngitshilo uMalinga seso ngumeyor ake bakhwesina khona lokho, ngoba umunicipal ebekwazi ukuthi kulama-housing units amangaki koBulawayo, labantu abahlela kuma-art buildings and so on and so forth. So bona zenze bokuqathekile ukuthi kukhulunyiswa njalo lo municipal. Ngoba last time umunicipal wayesiza over 1 million people koBulawayo. Lakhathi simunicipal khona ukuthi njalo ababalanga kuhle njalo. So kuyabe kuqathekile ukuthi siqathanise ama-figures e-census, siwaqathanise lama-estimates awe-council. Iloba awe-council njengama-estimates, but still, bona zani kuqathekile ngoba i-council ikhayela i-service delivery. ikhangela ama housing units, ikhangela inani yabantu, ngoba ukuze isitise abantu in terms of ama services kumele ibe kwazi ukuthi kula bantu abangaki kube lama housing units amangaki, kufunakala amanzi angakanani, siwa reticulation lezinto ezinjalo. Sike boqade-kile ukuthi uxoxisane njalo kubonisane lo 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 lo